Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingali vuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-20 Nhlolanja 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udaba lokuthi uMongameli Mnangagwa wephula isisekelo sombuso ngokungasayini ugwalo lwezabelo zokuvota i-delimitation luqhubekela phambili.
Kukhandwe amawadi amatsha lawo athethwe lawo mawadi ayalahlelwa le kude eTsholotsho South ethitshwa eMgusi ukuthi ku-MP lawo mawadi ayavotela u-MP weTsholotsho South.
Kodwa abanye bathi kungaba kulokungahambi kuhle kwempiko okubangela ukuthi lolu daba lube buvilibana lungacaci kuhle.
Ngibone ngani nje kulama genuine into le has been overlooked, whether there are ama mistakes, whether kulama communication problems.
Amapolisa aqhubeka esephula isisekelo sombuso ngokungaphi imvumo abebandla le-CCC ukuthi benze imihlangano yabo phambilini kokhetho.
Amapolisa kawalandeli la kancane i-constitution yeZimbabwe, kawalandeli umthetho welizwe, kawalandeli indlela yokwenza evunyelwene umhlaba wonke jikelele, lokho esithi international standard.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umhlangano womanyano wamazwe e-Afrika obusenzelwa kwele Ethiopia OAU uphele izolo ugatsha lwezomvikela olwe Peace and Security Council lwavumelana ukuthi kuthathwe amanyathelo okuqeda impi yakwele DRC. Umongameli Emmerson Mnangagwa obesemhlanganweni lo uphenduke elizweni izolo ntambama.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda
siyovota.
Udaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa wephula isisekelo sombuso ngokungasayini ugwalo lwezabelo zokuvota i-delimitation luqhubekela phambili. Umnangagwa wayemele asayine lolugwalo ngolwesihlanu ngoba yikho okwasekwenele amalanga alitshumi lane okufunwa ngumthetho wezokhetho andubana ahlele amalanga okhetho. Nxa engekwenzanga lokhu umthetho uyaba usephuliwe. Kodwa isikhulumeli sikaMnangagwa uMnumzana George Jaramba eloba enkundleni yokuxhumana eTwitter uthe ugwalo olwanikezwa uMnangagwa ngumgcini sihlalo wekhomishini yezokhetho eZEC unkosikazi Priscilla Chigumba aluphelelanga, okutsho ukuthi uMnangagwa elokhu elesikhathi sokusayina lolugwalo. UMnangagwa ophenduke elizweni izolo wasuka ngelanga okwakumele asayine khona lolugwalo ngelwesihlanu waya kwele Ethiopia emhlanganweni we-African Union. Siqoxe lomkhokheli webandla eliphikisayo ele-EFF Zimbabwe uMnumzana Innocent Ndibali ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
As the EFF Zimbabwe and as the EFF Zimbabwe president, I feel ukuthi indaba leyi isethe very confusing because different parties are saying different things. We hear different things from the president's office. We hear something different from ZEC. We hear something else from the spokesperson of the president. So it is very difficult to comment effectively effectively, because information SSA corner aiko very clear. We will have to wait and hear what yena president uzathini. Looking at information that we have, I do not believe ukuthi it is a genuine Lokozen move not to proclaim the report or do what is necessary, because he could have easily done that even if he was out of the country. I don't think Uti, this thing is tied to his geography. So yes, we will have to comment a more effective Cecilia information. Sesizwile ukuthi upresident yena uthini,
kanti khona vele kungani kungacaci ukuthi uhlelo lolu luhamba njani, njalo lezikhathi eliphiwa ngazo ukuthi umongameli alwethule. Kungakwenzakala ngabomo na kumbe ikuphosisa nje?
I don't think ukuthi kwenzakala ngabomo, and I don't think ukuthi ikuphosisa. Ngibone ngani nje kulama genuine over Lokozen ukuthi into le has been overlooked, whether there are mistakes, whether kulama communication problems, whether the understanding of a final report, what did it mean? Did it mean final report is yet to come, or did it mean the final report has been delivered? So we still need to hear very clearly from Chairperson Wezek, and we need to hear clearly from the president. But as I said, it is very difficult to comment effectively because information is still foggy, information is still scattered, and I will be very clear what happened. But in any case, I believe kulama administrative issues that are there that need to be sorted. I think someone somehow took their eyes off the ball to the extent that we are where we are right now. But as I said, let us wait and hear what the president is going to say, and let us hear what Chairperson Uchikumba will have to say. But I believe ukuthi one way or the other is going to work positively for abantu, because the longer it takes to finalize this, the more people are going to register to vote, the more people are going to be able to even come from the diaspora to participate and register to vote, and so on and so on. But I believe ukuthi it is not intentional. But however, there are errors that have been made. But let us wait and hear what the president uzakuthi.
Hello, ngumnumzana Innocent Ndivali, umkhokheli webandla eliphikisayo EFF Zimbabwe, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eSengilandi. Lokhe sikudaba lunye, siphinde saxoxa lesiphathamandla sebandla leCCC, umnumzana Zenzo Nkomo, othi ugwalo olwaphiwa uMnangagwa uZek yilo kanye olumele alusayine uMnangagwa.
Lokho kusekuthenini umuntu nomuntu ukubone kanjani okwenziwe yiZek ukudwetshwa kwabutsha kwengcele, ngoba nathi siwu-CCC kunezindawo la sikhala khona kakhulu, esibona ungathi uZek akenzanga kuhle, wenze nje ukuthi afeve izano PF. Ake ngunikeze isibonelo nje babugandi, uma uthatha ku-constituency yemguzu kuthathwe amawadi Perry Appen, amawadi aright kobulawayo. Sikhuluma lapha ngeMganwini West, sikhuluma ngeRenjimo, apha Renjimo, sikhuluma ngeMbundane, sikhuluma ngeMthunzini. Kukhandwe amawadi amatsha lawo, athethe lawo mawadi ayalahlelwa le kude eCholocho South, ekhitshwa eMguza, ukuthi ku-MP lawo mawadi ayavotela uMP weCholocho South, ngoba ibebalekela ukuthi ngokwethu kubona ke manje bebalekela ukuthi uMP weqembu eliphikisayo ubezuza amavoti amaningi kakhulu kumawadi la ancike kobulawayo, ngoba ngamawadi futhi anamavoti abaningi, ngoba lawo mawadi ebenamavoti afika ku-7,000 asethethe alahlelwa le. Thina ke uma sikukhangela lokho sibona njengento ethethwe ngoba ifeva izano. Uma sijula ke ngalolo cwaningo lwethu sibe sesibona ukuthi konje imguza lebubi kakhulukazi, yikho lapho abantu bezano izikhulu ezinenge ezinomhlaba khona. So bengabe befuna ke ukuthi bavikele leyo mhlaba yabo, ukuthi noma kungathini OMP bakulawo ma constituency baqhubeke bevela kuyizano. Ikubona kwethu lokho lapha nje ngiyalinganisa kodwa ke isikhalo futhi esikhulu kakhulu sisibona siqhamuka kakhulukazi endaweni zeMashonaland lapho izano ekhana ikhala kakhulu ende bayazike futhi ukuthi kungenzeka kube futhi izindawo lapho iqembu eliphikisayo le-TCCC lingazuza khona yikho mhlawumbe befaka ingcindezi ukuthi uMnangagwa sebenzisa amandla akhe njengo-president ukuthi afake ingcindezi kuzekhi ukuthi mhlawumbe kube noshintsho lokudwebeni leyo ngcele kulezo ndawo kodwa ngicabanga ukuthi nathi iqiniso siliqembu nje eliphikisayo le-TCCC kukhona la sikhala khona ngendlela ingcele edwetshwe ngakhona
manje ngokubona kwakho kuyini okwenzakalayo lapha kukhona uChairman
mina engikubonayo la kungabe kudlalwa ngengqondo zethu singabantu bezimbabwe kudlalwa ngengqondo zethu ukuthi sikholelwe ekuthenini ngeqiniso kulo hlupho noma kukhona indlela la izekhi enze khona okurong kodwa ngibona ungathi kuyindlela yokuthi amaqembu aphikisayo ikakhulu lelele MDC Alliance lihlale lilenga emoyeni lingazi ukuthi induku loxa xa kuzawela ngoba lokhu futhi kuxhomeleke ekuthenini liyakwazi yini lingamaqembu aphikisayo ukuthi liqhubeke lihlunge abantu abazolimela kuzindawo ngezindawo ngoba manje la sikhona sisuka singazi ukuthi ngabe lokhu okukhona kuzahlehliswa kubuyele esimena kade sikusiso kuqala noma kuzaqhubeka kunje
Hello ke ngumnumzana Zenzo Nkomo isiphathamandla sebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa kunjalo nje ibandla le-CCC lithi lincitshwe ngamapholisa imvumo yokwenza imihlangano ezigabeni zelizwe ezijiyeneyo ezivalisa isabelo seMathebeleland South izolo. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Amapholisa kawalandeli lakancane iconstitution yeZimbabwe kawalandeli umthetho welizwe kawalandeli indlela yokwenza evunyelwene umhlaba wonke jikelele lokho esithi international standard eyokuphatha okuphathelene lezokhetho ahamba lohlangothi ahamba lebandla elibusayo kakufihli khona lokho akwenza sikubone kusegcikene abazinikelanga ukuthi kube lokhetho olukhululekileyo kabazinikelanga ukuthi iZimbabwe ibe lokhetho olukhululekileyo leyo kabazinikelanga ukuhlonipha amalungelo abantu kuyinto embi ke khona lokho
bakhona asebesithi ngcono ibandla le-CCC vele lingangeni kukhetho ngenxa yakhonokhu lokubotshwa mahlayana kwenkokheli wena uthini ngalaba umbono njalo
iye kuyezwakala kakhulu lokho abantu abakhuluma ngakho beza ubuhlungu kakhulu kubi ukuthi kungalandelwa imithetho kubi ukuthi sikubone sihamba kancane kancane ukuthi siya okhethweni olungakhululekanga ukuthi ukhetho lwalonyaka luyabe luyilokho esithi not free and fair kodwa ke njalo ibandla elibusayo lona leli elivimbela imihlangano ye-opposition elivimbela amalungelo abantu be-opposition funa khona ukuthi bazibafinyelele esinqumeni sokuthi bangayokhethweni nxa bengasangena ngokhethweni iyaqhubeka ibusa leyo evelise esihlalweni ngokuba iyakwazi ukuthi nxa ingancintisana la abanye okhethweni okukhululekileyo kayiswe ziphumelele ngakho ke kuhle kuyo ukuthi ibaphathe kababantu baze bagcine bekhalala ukungena okhethweni ngakho ke kumele kuxoxiswane kubonakale ukuthi kambe ukungena okhethweni kuzuzwane ukungangena okhethweni kuzuzwane ukuze abantu bangadonethi impilo yabo ebantwini abangasoze bayiphathe kahle ngakusasa.
Umbuzo wami wokugcina. Manje ngokubona kwakho impumela yokhetho ayisoze iphikiswe na nxa sikhangela khonoku ukuvinjwa kwemihlangano yebandla le-CCC.
Akubuzwa la kancane ukuthi ukhetho alusoze luhambe ngendlela efaneleyo njalo lo mphumela walo awusoze wamukeleke kwabe opposition ngokuba vele into zonke ezenzakeleyo kusuka ukhetho loluyana olunye lwadlula ngo-2018 yilezi eziveza kahle kamhlophe ukuthi abasezihlalweni abazinikelanga ukuthi sibe lokhetho olukhululekile elizweni. Ngakho ke luza kuzaphikiswana ngalolu khetho lokuthiwa ngesiNgisi i-disputed outcome, okuza qhubekisela phambili insizi zabantu, kuqhubekisela phambili ukuxokozela nokungahlonishwa kwamalungelo abantu esithi political and economic crisis elizweni, okuza kwenza abantu babaleke baphume elizweni balambe bathwale nzima, ngokuba abakudingayo abantu okuzaletha inguquko ezimpilweni zabo lukhetho olukhululekileyo, kungakhathalekile ukuthi luphathwe lubanjwe ngawuphi umnyaka, kumele kube lukhetho olukhululekileyo oluhlonipha amalungelo abantu.
Lo ke ngumnumzana Efidlela Ncube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Amapholisa asesipha izizathu ezijiyeneyo ezokuthi izicelo zebandla le-CCC ezokwenza imihlangano azila mininingwane yonke efunakalayo phansi komthetho. Imizamo yokukhuluma namapholisa ngodaba lolu yehlule, kodwa iStudio 7 ilezinye zencwadi ezathunyelwa ibandla le-CCC ngamapholisa.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkosi.
Asambeni madoda siyovota,
sivotele inkosi.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternet lesite lilodaba lokuthi ukuna kwezulu okwenzakala lezinsuku sokudala umonakalo otshiye indlu yelokishi le-Old Phumula idilikile koBulawayo. Umnini walindlu umnumzana Andile Ncube usecele uncedo kuzulu ukuthi aphathiswe. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umhlangano webandla le-ZANU PF we-National Youth Day kumbe i-Robert Mugabe Day ozenzelwa eLupane kusasa ukhangelelwe ukuba labantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu 30,000. Ngokwakuqala ukuthi umbuthano lo wenzelwe phandle kwedolobho leHarare. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Omela elemelika kwele Israel usecebise inhloko kahulumende yakwele Israel umnumzana Benjamin Netanyahu ukuthi kumele ayekethise imithetho afuna ukuyiqinisa eqondisa izemithetho ukuze elemelika lenelise ukuncedisa ukuthi avuselele ubudlelwano lele Saudi Arabia. Elemelika lizathumela enye njalo imali engamadola izigidi ezilikhulu US$100 million eyokuphathisa ele Syria lele Turkey kulandela ukuzamazama komhlaba ukwadiliza izindlu kwabulala abantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amahlanu 50,000. Okwamanje sengidedela imuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sarbonani, sarbonani balandeli be-Studio 7, okhuluma ngu-Thamsanqa eSlums komaningi. Ngiyambuze ukuthi athi u-President wethu ngoba singabe sisike umizwa kanje, akuboni ngani ngoba kunini sisiphela lapha kunini sihlangane, akuboni ngani u-President wethu ngoba amanje angithi sihlala emazweni abantu basixutha sidiningi, kodwa yena akuboni ngani waye u-President wethu laba esibasukelayo bevele kahle lokuhlala phansi kuthiye besuke esihlalweni beniyeza abanye ithuba. Ngisamangala kulaba abantu abakavuke izane ukuthi sitholani lapho, abantu batholani izane, hhayi basafa ngisiphele, safa ngisiphele. Abeke ileze ochamisa lapho ithuba bekwazi ukubusa la usibone ukuthi uyaphetha ngani. Ngiyabonga.
Studio 7, Studio 7 ndinjani kwakithi, ngibingelelwa ngumacebo ngisegwanda. Ngihlala sizwa kulabadala abakhulumayo lapha ku-Studio 7 ogawule be-defend izane u-PF. kati wana bahamba nga upu mkwako mabe suge cholo cho vesiza hapa wabula wani tenu mkwako ye cholo cholo nkai soko yizi fula awani pakitono wa tewele nkwa lakube kilwa yizi ambe defunu kitu wafotewe mkwako nga lungi swani wani etu yeki no mkwako no msebezi kati wazi wefunte njana utole zimini mtuwe kwa gizi kipe espalwe nilwa nungtalo omocha ranka gilizu abanti pakita sige misifunte yeni matuta asike nisibuye nko mtuwa gazi sige leni mtuwa zezi harare gizi
chona jani tunga
atina zon funke lago tande abantu bake bayezamba bahlanganisa abantu kwehlukanisa abantu ngenteni ntwana obuleweyo kwaso ungakakhangela ke kwenzakala kwakhona konke kuyasikhule abantwana siyakwazi ke mfana onxa kukhanya kukhanya ngumuntu kade ezithandi ungumuntu othuleyo kwesi sikhathi nxa ntiyakhangela ngaba ngumntwana kade ele khanda lepo so lo ulelo omunye lo yisigabi yisigebeni nxa ufuna ukunanzelela ukuthi abantu nxa sikhuluma ngomuntu ukuthi umuntu owonile singathathi isihlanga politiki okungelapho akula politiki phakathi lomntwana isigebeni sokwana lomntwana bese nxanga ungafika uye ngakibo lapho ozalwa kuzafika ukuthi vele ngumuntu ololu so ipolitiki iyabingena singahlanganisa izinto lalapho lungwane ufake isawudo lapho kumele ufake khona ichukele ufake ithuka lapho kumele khona ungena isawudo abantu sezenza nxa sesiyahlanganisa ukuthi hey abantwana ukuthi abala msebenzi abantu ayisiphi asikhangeleni abantwana asidingeni ukuthi lapho ozalwa kwini ngubani owaziyo lapho ozalwa khona umntwana angaba vele yena yisiphi ngumuntu ovele ongezwayo ongakhuzekile khonapho inxele ekilasini khonapho uzondela lwani ukuthi leklasini uyakwazi yena kazi amze singahlanganisi kasi kumbeni abantwana umntwana nxa benza ukukwenza angathathi umntwana ngamenza ayezengibona osukuthatha sukuhlanganisele phasi ayisuke kukhuza bamthiyeneni olithiyazivale lapho ezingafi
salibonani basakazi be-studio 7 ngiyalibingelela labalaleli ubhudi lo obuza ikanywambizi sokusithi nga uyakwazi ukuthi ikanywambizi isigaba sangikhona yona ikanywambizi kayilahli angagada lapha khona ngafika ewanki ewangelaphana uyabuza amakhumba ijambisi and then bengamlayele ngafika emakhumbini abesetshela udriver ngubukhondektha abesesithi ngifuna uye ekanywambizi inkinga izaba la ikanywambizi kule manono kule chikamba kule kadobe kule makara kule mkonda kule lumbora so sokufuna ukuthi ngaye yena phakathi kwalezo zigaba uyakwazi ukuthi kusiphi isigaba bekungaba lula and urobson okhona ngale kwesinye isigaba ngwakonyoni manje yena nthuthu dinga umuntu omdala but yena oselama-100 years umuntu omdala so sokusithi ngawe uyakwazi isigaba sangikhona ngoba engayidinge sithi kanywambizi sokufuna ukuthi engumuntu olemota yakhe hamba ebesefikela kosebhumbe enilaphana I think bengabe bezamlayela ngcono ngoba inkulu ikanywambizi asondayo yencane okokuthi and noma egada futhi kunzima ukuthi bazamtshiya ngaphi ngoba sona lezi ndawo eziqambayo yizigaba zakhona so ikhombi yangume ikuthiye lapho yakhona
Studio 7 Makadisi Studio 7 Dinda, they are not replying us, but Chero Zagadero Tinungo Terry Ryan's things, Yadila Lili News, and Walling has penned with Lapo Series as Swaga, the Injifungu Sibus as the Pen, the Lavis Susa Ponapat, Pratis Catti Lavinji, and this last thing, the Abulanda was Studio 7.
Pasaga has rested to a seven, Yadivin Yale, La Longe, Lina Elis Jella in Davas, the Twinies, Zimbabwe Lapas Paga to go through years, got to assassinate. Meni sibindi mama labo baba asiqineni hotele ilungelo labantu bethu ukuze babuye emazweni babuye ekhaya sizohlala labo sibabona badubeka abantu bethu emazweni ngale abanye bayatsha abanye bayabulawa thina bazali ngapha singasoze sibabone nkulunkulu wami siyabonga Studio 7 ngomsebenzi eliwenzayo ingani lingabala imeseji yami mina yimgogo khanye yiko bulawayo
sakazi ngivuka njani hayi yabona upresident yobutwana nomnangagwa no Ramaphosa into eyi-1 usuka laphana hamba ayekhuluma kubi ayisapoti izanu ekhaya zaphotha umnangagwa ajika ayekhuluma kubi ngama-foreign elizweni lakhe incenga abantu bakhe ukuthi beqhubeke bemvotela aqhubeke gcwashisa usaka siyema okwenziwa nguRamaphosa laye usapoti izanu ekhaya umnangagwa afuna ukuthi izanu iqhubeke ibusa ngapha uxotsha abantu bama-permit lapha ngale lo mnangagwa naye uncindezela abantu bezimbabwe ngapha kabanikezi kuhla uthi ulungile ukubathwalayo bakhutule ekhaya njengezi after that uyayekela kunjalo akula nto azabenzeka yona abantu baqhubeka behlupheka asazi ukuthi kahle kahle alenzisise ubuhlungu le enziwa yilaba abantu laba abantu angazi ukuthi into ezalungiswa njani hayi kunzima kodwa sithemba ukuthi lo nyaka mnangagwa uzaphuma lezanu yakhe yabonga ngakhuluma ngodawu 263 lapho egoli
Siyabonga ke balaleli bethu. Lawo ke bekungamazwi enu elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ucwaningo olusanda yethulwa lugatsha lwezempilakahle ECDC luthi umnyaka ka-2020 yuwo owafa khona abantu abaningi bebulawa imbhobho kulayo yonke eminye iminyaka. Lolu gatsha luthi ngomnyaka ka-2020 kwafa abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu angamatshumi amane lanhlanu 45,222. Umnyaka lo wona uthembisa ukuthi uza kwedlula oka-2020 ngoba sokuhle kwabhubha abantu abalichumi lasikhombisa 17 ngenyanga eyodwa. Ngeviki edluleyo kulabantwana bekolishi leMichigan State University abathathu abadutshulwe bafa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Busani Ntini.
Kodwa kwasesikhathi uhlupho lokuba khona ukuthi izibhamu lezi zisuka zibe zibe ilezi izibhamu ezidlula ezithwalwa ngamapholisa asebenza emgwaqweni amalanga lamalanga. So siyabona ukuthi umongameli uBiden lamaye ama-policy makers bayapropose ama-restrictions athize okwenzela ukuthi kungabi lobani lobani okwanisa ukuthi ebambe umbhobho. Ikakhulu ungakhangelela abantu ababengaphilanga engqondweni, abantu abalama criminal record, yibo abantu okumele bekhangele kunokuthi bengakwanisi ukuthi bethole imbhobho. Njalo lokuthi imbhobho leyi ingavunyelwa ukuthi nxa umuntu sebhubhile ibe yilifa lokuthi umuntu engabhubha imbhobho leyi idlule iye ebantwaneni, ngoba isikhathi abantwana labana babengala background e-right. So indaba imbhobho kumele sibili kube lama-restriction ngombono wami, kumele kube lama-background check anzima. Njalo lo hlonzi lwembhobho etholakala ebantwini kumele ikhangelisiswe, ingabe yimbhobho edlula le ethwala ngamapholisa, ngoba esikhathini esiningi amapholisa athi efika lapho kudutshulwa khona bebe overpowered ngabantu abathwele imbhobho elo hlonzi oludlulako. Siyazi ukuthi kuthiwa eMelika 4 out of 10 abantu abadala bayatsho ukuthi balo mbhobho. So into enzima leyo, abantu abaningi bale mbhobho ngoba bafuna ukuthi beziprotekthe bona beziprotekthe lemuli zabo, yihlupho lukhona. So isikhathi esiningi ukuthi abantu abaningi lapha they believe ukuthi kumele bebe lembhobho leyo, so kunzima ukuthi imbhobho leyo ithathelwe abantu.
Abe bandla lama Republicans yibo abakhanya befuna ukuthi kungabi le mgoqo yokusetshenziswa kwezibhamu, uthini wena ngalokho?
Khona kunjalo i-administration kaBiden lamanye ama-administration ama-Democrat akaba khona ayande ukuzama ukuthi befake ama-restriction endaweni zezibhamu, ikakhulu izibhamu ezilohlonzi. Njalo lokuthi ngubani ongathola isibhamu kutheni ama-background check. Kodwa kwande ukuthi ama-Republican lama-raw voters amaningi abavumelani lokuthi bethathelwe imbhobho yabo, ngoba kulabanye ababhilive ukuthi imbhobho leyo kumele bebelayo okwenzela ukuthi i-government yawo ingeyeli ukwenza abakuthandayo balelungelo lokuthi bethathe imbhobho belisane le-government ekhona. So indaba ye-Second Amendment iyahlupha. Njalo ama-Republican amaningi kabakuboni kuqakathekile ukuthi kube lama-restrictions entweni zezikhali. Kodwa siyazi ukuthi uBiden into ayifisayo. Njalo isikhathi esiningi kujwayele ukuthi kungaba le mass shooting, abantu abaningi bekhulume ukuthi yebo kumele kube lama-restrictions.
Lo ke ngumnumzana Busani Ntini, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseNew York. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Udaba lokuthi umongameli Mnangagwa wephula isekelo sombuso ngokungasayini ugwalo lwezabelo zokuvota i-delimitation luqhubekela phambili. Amapholisa aqhubeka esala ukupha imvumo abebandla le-CCC ukuthi benze imihlangano yabo phambilini kokhetho. Sulugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.